Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 26 kuNcwabakazi 2018 nguNtungameli Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje.
Hi Emerson Dambudzo Mnangagwa. Swear that as president of Zimbabwe.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthethe isifungo sokuqala umsebenzi namuhla ethembisa ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. UZulu uthi uMnangagwa kumele akhethe abaphathintambo bakahulumende wakhe abalohlonzi. Ilunga ledale lesenethi kwelemelika elidumileyo uMnumzana John McCain kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa ugcotshwe lamhlanje ukuze aqalise umsebenzi emkhosini oqhutshelwe eHarare. Ukufungiswa kukaMnangagwa lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi nguye owanqobayo kukhetho olwedlule. Kubika uMavis Gama.
Hayi Emerson Dambudzo Mnangagwa. Swear that as president of Zimbabwe, I will be faithful to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa ethatha isifungo emkhosini oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium namhla. Mnangagwa uthembise ukusebenza gadalala njalo ngobuqotho njengesithunywa sabantu beZimbabwe ukuze athuthukise impilo zabo ngokuvuselela umnotho lokusungula imisebenzi. Wengeze wathi sekuyisikhathi sokuthi abantu beZimbabwe babambane.
Let us courageously and diligently embark on a shared journey towards the realization of our national vision to transform Zimbabwe into a middle income economy.
UMnangagwa uthe ubona elakusasa leZimbabwe elikhazimulayo. Uthe uhulumende wakhe ulohlelo lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokulwisana lobuhuquluzi azalulandela kusiyafika umnyaka ka-2030. Onqotshwe nguMnangagwa uMnumzana Nelson Chamisa, yena okhokhela umanyano we-MDC Alliance, ubengekho kulumkhosi, kodwa umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe lomsekeli wakhe uMnumzana Obert Gudu bebekhona. UMnumzana Robert Mgabe yena uthumele indodakazi yakhe uBona lomkakhe uSimba Chikore ukuthi bayemela. UMgabe wenze lokhu lanxa ephumele egcekeni ngaphambilini kokhetho ukuthi wayengasoze avotele uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Amalunga ebandla leZANU-PF aphatheke emkhosini wanamhla aveze ukujabula ngokunqoba kwaMnangagwa. Usiba lukhulu wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Angelini Masuku uthe sekuyisikhathi sokusebenzelana ukuthuthukisa ilizwe kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla.
Ilanga eliqakatheke okwedlula amanye amalanga.
Abakhokeli bamazwe achiyeneyo ebekade bekhona bagoqela umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa, uMnumzana Joseph Kabila oweDRC loMnumzana Edgar Lungu wakwele Zambia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi kabakwamukeli ukugetshwa kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe.
IHarare ngikhuluma nje abantu begcwele emasontweni kwenze ngani nje akulanto ebisenzakala. Ngibone ngani laye upresident uMnangagwa uyayangeka ngendlela izinto eziphume ngayo namhlanje.
Kungenziwani kuyo phambili? Lina lithini ngakhonokho?
Akubone phela ukuthi idubola ukhona mntakamama yiloyo lokuthi khathesi uyabona ukuthi lase stadium lapho kukhulume upresident uED wakhuluma vice president Chiwenga lo munye vice president kaningwa ukuthi akhulume njalo akasinhlala yenza ukuthi vice president uyakhuluma nxa kule inauguration kutshengisa phela ukuthi uzalo ngokwayo nxa betshontshile ukhetho akula kuvumelana ukuthi ongupresident ngubani kukhanye ngani uChiwenga lokho esifukafukela naye khona futhi mhlawumbe atshengise labantu lozulu ukuthi yena nguye oziphethe ngiyophetha intambo ngokwehluleka kwapresident Mnangagwa ukuthi alungise lolu daba kwenza into zibe nzima ngoba phela uhulumende ufanele abe ngavice president upresident enze umathanda ngakho thina lanxa kungukuthi bangazama ukukhuluma yokukhuluma nobani ukuzama iyona ingela mkhokhelo osegcekele
siyabona ukuthi selihambise udaba lolu African Commission ye Human Rights lizamani khona
uqiniso lokuthi kufanele phela iqiniso lazakale emphakathini ukuthi lokho okwenziwa i-constitutional court kuyinto engelampumela enhle njalo akulandelwanga i-evidence ebikhona kusuke nje kwenza into ebithandwa izanu wathi into ekade ifanele iphume lapho ngalokho bese sikhamise thina emthethweni
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. UGibbs uphinde waxoxa njalo lomnumzana Joseph Chuma owezanu PF yena othi uChamisa lomanyano wakhe kumele bazehlise basebenze lomnangakwa.
Kubelela ngelihle kakhulu ilanga elibusisekileyo umongameli omusha asegcotshiwe usephiwe ke imandate yakhe e-5 years osokuseleke ukuthi kona singene ke siyenze khonokwane sathembisa abantu sikhankasa okuthi umkhono ngawuvuke ngifisa njalo ngile themba lokuthi yona wonke umuntu uzake akhiphe ibhathi lake elepolitiki sike sigqibe ibhathi lentuthuko sithuthukise ilizwe lethu sithuthukise umkhono wethu ngoba yithi omele sikwenza kulomunye umuntu ongasenzela
siyabona ke obomanyano we-MDC Alliance le-MDCT bathi konke lokhu akulancedo vele ngoba ukhetho lwatshontshwa so ke bade abasoze bekulandele konke khonokho
kuyatshengisela ukubana ngabantu abangafuni intuthuko abantu abafuna amandla ngendlela zonke noma kusitsho ukuthi abantu kumele bethwale kabuhlungu abanandaba nako bona into abayifuna kuphela umbuso ngamandla kanti-ke akumelanga kube njalo nxa ungumuntu ofuna ukukhokhela abantu ungakhokhela abantu ngofuna ukuthi bona beze ubuhlungu ukuthi wena uzungene esihlalweni yenza ukuthi ona into zibe lula mina ngokufisa kwami bengifisa ukubona ngabe ngiyababona lawa amadoda beshiya ebanganeni babo emelika langabi ngabi beshiya kodwa ona hayi khiphani izijeziso lezi zoda ngama-sanction ngoba akulimazi ubaba Mnangagwa akulimazi abantu abaphezulu kulimaza uZulu ophansi so nxa bona befuna ukubusa ngababuye ngokutshengisela obana kona balokufuna ukukwenza bengakwenza bona kubana after 5 years vela abantu bazaba bavotele.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje uZulu wakobulawayo sekhuthaze umongameli Mnangagwa ukuthi akhethe uhulumende olohlonzi ozasebenza ngobuqotho avuselele amankampani kube le misebenzi. Kubika obathabile Masuku.
Abantu abaningi abakhulume le Studio 7 kuleli dolobho bathi bakhangelele uhulumende ozaletha kutshintsho kwezenotho. Bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhethe idale lekhabhinethi elilamalunga alohlonzi njalo athembekileyo. Omunye wabo unkosikazi Nontobeko Mabhena yena othi ukukhethane ngobungane lobuhlobo kumele buphele.
Isikhangelele ukuthi ikhabhinethi ezaba khona ibe ngabantu abakwanisa ukwenza umsebenzi isikhathele ngabantu abangakwaziyo into abayenzayo. Nxa kuthiwa nguMinister of Trade sifuna ukubona i-trade isiba khona ama-companies evulwa especially ngapha kobulawayo. Nxa kuwuminister of health kungabi nguminister of death please.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Busani Moyo uthi uMnangagwa kumele akhethe abaphathi ntambo abakhaliphileyo njalo abangabantu abasakhulayo.
Kathesi i-cabinet esifunayo sifuna i-cabinet entsha yabantu abancane ngoba le yabantu abadala i-cabinet ebevele ingasebenzi. U-president kawufanelanga ephinde futhi abantu bonabo bebelokhu besebenza kusukela 1980 kungela nto ekhona. Ukwehluleka kwabo kutshengisela ukuthi umsebenzi wabo bebengawenzi. Ngakho-ke i-cabinet esiyikhangeleleyo kathesi yi-cabinet yabantu ababe besazi umsebenzi, kube mhlawumbe ngama-professionals abe ngena kuma-ministries abakwaziyo ukuthi izinto zisebenza kanjani.
Kodwa abanye bathi akulalutho olutsha abalukhangeleleyo kuhulumende kaMnangagwa ngoba ehluleke ukugcwalisa izithembiso azenze nyakenye. Osakhulayo unkosikazi Martha Dube ngomunye wabalombonolo.
Sikhangela ukuthi lokhu belokhe wangenayo eminyaka ophelileyo asizange sibone tshintsho, kodwa into yayikhona yinto yayivele ikhona isenzakala.
Umongameli Mnangagwa ukhangelele ukukhetha abaphathi ntambo bakahulumende wakhe yiloba nini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo, yena othi umongameli Mnangagwa kasoze enelise ukuliphakamisa ilizwe eyedwa.
Esikukhangeleleyo ukuthi indaba ze-economy zilungiswe okuqala. Okwesibili, ubana bonke abantu baseZimbabwe baphathwe njengamaZimbabweni. Kungabi lobandla olulutho ukuthi umuntu lowo usekela ibandla eliphikisayo, lo usekela ibandla elibusayo. Kuyebo kuqakathekile ukubana uhulumende yona lo ongenayo omutsha kodwa omdala abone ukuthi nxa ebusa ubusela ubuhle babantu bonke eZimbabwe, ababusi bekhangele ihlangothi elilodwa.
Uchamisa la bantu bomanyano wakhe abe MDC Alliance kabahambanga emkhosini wokugcoba uMnangagwa lamhlanje, kodwa singabona yini kusiba lokubambisana iqhaza phakathi kukaMnangagwa loChamisa bengena mhlawumbe kuhulumende wokusebenzelana?
Ye, kungaba kuhle sibili nxa bengasebenzelana bebonke. Ngoba nxa sikhayela kathesi uMnumzana uChamisa kulama-supporters amaningi ikakhulu emadolobheni. UMnumzana Mnangagwa lama-supporters amaningi emahandleni. Kuzaba nzima ukuthi lalowo oholayo kathesi ahole engelasekelo oluvela emadolobheni. So mbona ngazani ukuze sithuthuke siye phambili silungise umkhono welizwe kebo kuqakathekile ukuthi besebenze bonke.
UMnumzana Dumisani Nkomo yincwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela ecingweni ekobulawayo. Ilunga letale lePhalamende lakweleMelika uSenator John McCain kasekho. UMcCain ubhubhe izolo ebusuku ngemva kokuhlaselwa ngomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. UMcCain ubelilunga lebandla lamaRepublicans njalo obesaziwa kakhulu ngokuba lomcabango ozimeleyo. Waphatheka empini yeMelika leVietnam ngeminyaka yabo 1960, wabotshwa kulelo lizwe wahlala entolongweni okweminyaka emihlanu. Ubephatheke enhlelweni zeMelika eziningi eziphatha amanye amazwe agoqela eleZimbabwe. Ubeseneminyaka yokuzalwa engu-81. Ilunga leMDC ekhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe eMelika uMnumzana Dan Moyo uthi eleMelika lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe.
Ilizwe le-America lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kaJohn McCain ngoba ube ngumuntu ohloniphekayo oqakatheke kakhulu, noma nje ebe ngumRepublican but izenzo zakhe ube ngumuntu olwela inqotho, olwela izinto ezithuthukisa ilizwe eziya phambili. Ube ngumuntu lwana esithi ube ngapractice i-partisan politics ngoba even ukuvota kwakhe esikhathini esiningi kusenate for imithetho ethize ebifakwa ubona ukuthi kwesinye isikhathi uvumelana kakhulu lama-democrat ehlukana ama Republican sabona even nge vote ye nge Obamacare lapha ama Republican through u Trump ebezama khona ukuthi bayicishe yena wama lama Democrat
ubezihlupa njalo u McCain ngokwenzakala kwamanye amazwe ngisho la semthethweni ebunjwa nguhulumende weMelika ephatha amanye amazwe ubephatheka kulokho ungathi umhlaba ulahlekelwe unganani.
Ngiyavuma kakhulu ukuthi umhlaba ulahlekelwe kakhulu ngoba esikhathini esiningi siyabona ukubana i-America iyalida entweni eziningi and ama-decision enziwa yi-Congress noma i-Senate yalapha aya-affecta kakhulu amanye amazwe endabeni ze-trade lobudlelwane. So ya umhlaba wonke jikelele ulahlekelwe ngokushona kwamakhaya.
Umnumzana Dan Moyo, ngowe MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe kuleviki sesibuyela ke kwezombusazwe sixoxa lomnumzana Calvin Manduna yena ongusakhulayo oyisizalwane seZimbabwe esiphila lapha kwelemelika uyafunda uManduna njalo uyasekela ibandla elibusayo ibandla leZanu PF lamhlanje sixoxa mayelana ngamazwi kamnumzana Joseph Chinotimba yena olilunga lebandla leZanu PF uChinotimba uthi ukhangela ukufaka isicelo kuParliament ukuthi bajintshe isekelo sombuso lapho ithinta indaba ezihambisana ngeminyaka efunakalayo yokuba ngumongameli weZimbabwe. Ngombono wakhe, nxa umuntu efisa ukuba ngumongameli kumele abe leminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu 55 hatshi amashumi amane 40. Masambeni kumnumzana uKelvin siyezwa ukuthi yena njengomuntu ongisakhulayo njalo osekela ibandla elibusayo ibandla leZanu PF ulubona njani udaba lolu. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana, unjani?
Hayi ngiyaphila baba, unjani?
Hayi ngiyaphila. So Kelvin, uyizwile indaba ekhona bhuti, yini umbono wakho?
Ngingatokala, I don't know if ukhuluma ka Comrade Chinotimba is the party position or nguye kade ezikhulumela kurally, but assuming he was serious, I think that is his opinion. Abantu in general bafuna ukubona umuntu omature as candidate for ama presidential position. But immaturity ayila age as far as I'm concerned. Lapha America, i-age 35, the constitution minimum age. I know Comrade Chinotimba this is not targeted at Richard Mensah, but in the past we have an e-history. Ngesikhathi sabo Zobo, when we used to make our constitutional amendments targeted at individuals to suit umgabe, and we don't want to go back to that era where we are tinkering with the constitution in a reactionary manner.
Njengomuntu ongisakhulayo njalo ololwazi oluthile mara ngomthetho, ubona ngani ithuba likhona na lokuthi ngafeze kalokho?
I think ukhona. Imajority ikhona kuParliament, certainly in the National Assembly. KuSenate, angiboni ukuthi bengathola i-support efunekayo ukuthi yenze yona i-amendment play. But angiboni in general nje i-support ikhona, both ku-National Assembly ukuthi abantu in the two-thirds requirement.
Hayi ke Calvin, ngikuzwile kahle. Masigqiba uhlelo ngamazwi okunikeza uhulumende ukhuthaza umongameli ukuthi athuthukise abontanga, wena utheni?
I think it's very important ukuthi ilay new dispensation iphakamise ama youth and focus on indaba zama youth and ama needs ama youth, especially in the economic sphere but or in a political level. Kale sukubaka ama youth kwa-agenda yethu ukuthi be-participate in politics. It's important also for i-renewal yama-party. Lathi kuzanu PF, I would love to see more and more ama youth getting involved and engaged as the baton is passing kuma youth lawa. Mele sikhumbule ukuthi when we fought DMP for liberation, it was ama youth who were at the vanguard. So it should be ama youth again who are at the vanguard of new dispensation lay.
Hayi Calvin, ngiyabonga kakhulu ubhuti, bekuhle ukuba la ukuhlela.
Hayi ngiyabonga Rams.
Hayi, mthwakazi omuhle, lumzwile umnumzana uCalvin Manduna ngemfanelo kwalamhla. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngumaikhobe, ngithi libele viki elishukela.
Singene kuhlelo lwamasiko lokuphela kwabantu silo Gibbs Dube.
Kangelo koko betu babe tete la mazo Kena masiko wethu owangusenziwe manje.
Ningalithola njani zulomuhle kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zisuku zonke? Namhla sikhangela ke ukuthi indaba abanye abantu abanengi bengajadi. Nginehlandla ngoba lo mnumzana Ezra Chisa Spanda, lo mama ke uSikha Gumbo kule South Africa. Lezi ke zincwadi zamasiko esintu. Baba Spanda, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu Dube, njani?
Ngiphile kakhulu. Ngiyamukele lawe mama uSikha Gumbo, kunjani?
Ngiyaphila kakhulu, njani?
Hayi, ngiphile kahle. So akutsho ukuthi kathi indaba abanye abantu bengasajadi kulezi zisuku, kuhamba njani?
Le indaba enzima kakhulu kulezi nsuku. Indaba ye-economy engathi iyinkinga kakhulu. And abantu sebegijimisa imali. Uma ungathi uyashada, uthole ukuthi umuntu wakhona akanamali. Igenge encane, especially abantwana abancane laba abakwazi ukubekezela emuntwini onganamali. Yikho nje ngabona engathi kungaba kuyinkinga kakhulu.
Okunye sibanda kwini?
Ukungathembekali, ungathembakali, abantu abasathembani edu. Nxa umuntu unkosikazi uMbele Njaka lakhe akakusela kuthembana, sesisaba ukuthi ngendlela sokwabuya khona into zaku-social media lokhu, kukhona okubenza kuzwa ngalo mama engilaye kumbe ngalo baba engilaye. Abantu-ke i-trust kayisekho, akusela lokhu ukuthembana.
Kwenziwa kwini kulokhu-ke Makhumbu?
Lama ngazi ukuthi kwenziwa kini. Njengoba ekhuluma nje ubhuti uSibanda lapho ukuthi i-social media. I-social media yengathi sibulele umphakathi kakhulu. Ngoba izinto zakhona zonke ziyashesha vele. Manje 2 minutes umuntu seqonyiwe, 2 minutes sebehlangene, 2 minutes umuntu akhona segula vele ugcina ungasazi ukuthi kade vele umhlaba ufunani.
Into ekhona khona boDube ngizala ungezelela njalo kumagumbi. Into ekhona ikuthi-ke akusekululu ukuthola umfazi, kulula ukuthola indoda. Abantu akusafani nakudala ukuthi-ke umagumbi laba nxa bebenqunyelwa bekhonjiswa kothatha isikhathi eside. Khathesi-ke Dube sikhuluma nje khathesi nge-5 minutes le sikhulume ngayo. Nxa sengithola umuntu nxa ngifuna ukuthi ngiyengicambalala phasi macansi niyahamba. Kodwa uma sengizibuza ngemva kwensukwana ukuthi umuntu lo nguye ngamthatha yini ngathatha laye, sembona ha-a. Kusho ukuthi ngakwenza komunye umuntu.
Khonokho-ke Magumbo kuyahlupha. Kathi kwenziwa kwini ukuthi abantu sebephoba ngamaphakaphakathi?
Okunye i-environment le, especially lana eGoli, hayi impilo yakhona inzima kakhulu. I-environment yakhona esiphila kiyo these days kunzima. Akufani nasemakhaya.
Kakwenzakala eGoli kuphela. Kwenzakala nalapho esikhona uBongilandi, lapho khona le mazwini lawo kaPhetheya. Abantu sokulo mncintiswano esingathi yi-competition ukuthi hayi ngile jaha elinje. Umuntu la sezibona ukuthi ayi ngiyasalela leli jaha lakhe lile mali la mhlawumbe lo muntu ephathini sewela icabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu uzomgcina kahlakahle. Umuntu lo ufuna nje ukuthi athayela ukuthi ama-test and pass.
Okunye kwenziwa yikuswela. Ukuswela yikho kwenza abanye abantu begcine besenza so. Okunye kuswela, okunye kuzekelela. Abadala labo kwesinye isikhathi abasakwazi ukukhuza abantwana. Njengalapha eGoli umntwana wala eGoli kashaywa. Ungamshaya uyaboshwa. Sokunzima vele kakhulu.
Angazi umbe lokudla futhi Magumbo kumbe kudliwana abantu sebephonga ubuhlala benganile abana abantu vele abadlulele ukuthi bangene ecansini. Akusela muntu imizwa yakhona sihlalise egcekeni nje behlangana abantu nje sebegcine udala. Kwakungenzakala udala lokho.
Pho-ke kungalungiswa njani Magumbo khonokho?
Hayi lokho lami anginalwazi ngoba angithi lapha izinto zakhona ziyakhula. Abantwana bakhona bakhulile. Inyama yakhona, inkukhu zakhona zikhula nge-2 days. Ama-cheese la nikho kwenza abantwana bebe so. Abantwana bakhona lo mfushi wakhona bawufuni sebejwayele khona lokho kwakhona la. Lapho vele kunzima kakhulu, akula sixazululo. Ngoba nasekhaya nakhona kunzima, besingathatha abantu bethu sibahambise ekhaya. Manje ekhaya nakhona lakho kusahlaleni.
Kuba khonapho-ke Baba Sibanda uhluva lohlelo.
Ye, ngiyabonga kakhulu-ke. Oqathele ukuthi abantu bafundise. Abantu zihloniphe nxa umama, zihloniphe nxa ngubaba. Ungalotshanga lo muntu esitaradeni kumbe ku-social media ukuthi hayi nangomuntu.
Ye, phoselokuqina khonapho Magumbo.
Ngiyabonga kakhulu ngokuba sehlelweni. Hayi, iqinisile ukuthi abantu kufanele baziphathe kahle.
Ye, siyamuzwa lapho-ke ngumama uSikha Gumbo khonangale-ke kwele South Africa, lo baba uEzra Chisa Sibanda khonangale-ke kwele Bhilitane. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Woliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilani.
Ligcina amasiko wethu.
Siyabonga ngohlelo lwamasiko lakuphila kwabantu Gibbs.
Thank you.
Zoku iskati sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
Upetheni lamhlanje
Namhlanje ngiphethe umbhalo esiwuthatha kuncwadi kaPaul ebhalelwa kwabaseRoma ichapter inga 4 ivesi lapha isuka ku 18 isiya ku 20 uthi yena ngakufaka ngalindlela ukuloba kukaPaul uthi yena kuthemba wakholwa emelane lethemba elokuba yena angaba ngubaba wezizwe zonke ngenxa yendlela ayetshelwe ngayo ukuba isizwe sakhe siza kuba njalo kazangaxege ekholweni lwakhe nxa ekhangele umzimba wakhe owawufanana lokuthi usuvele ufile ngenxa yokuba yena wayeseleminyaka elikhulu njalo nxa ecabanga ngokuba umkakhe uSera uyinyumba ukungakholwa akuzange kumenze ukuba yena axege ekuthembeni izithembiso zikaNkulunkulu kodwa ke yena wakhula waqina ekukholeni kwakhe wanika inkazimulo yonke uNkulunkulu lombhalo ukhuluma ngoAbraham siyakwazi ukuthi uAbraham wathi uNkulunkulu emnika isithembiso sokuba uza kuba lezibulo lakhe uIsaac lokuba uza kuba ngubaba wezizwe zonke uNkulunkulu wakhulumisana loAbraham eseleminyaka engu-100 lomkakhe uSera wayeseyisalukazi okokuthi ngemvelo kwakungeke kwenzakala ukuba uSera angazithwala abe lomntwana ngakho ke yikho nxa sikhangela lombhalo engiqeda ukubala kwakulula ukuthi uAbraham alahle ukholo lwakhe kwakulula ukuba uAbraham angathembi ilizwi likaNkulunkulu ecabanga ukuthi uNkulunkulu lokhu anjele khona kusoze kwenzakala yikho uAbraham wathi ekhuluma lomkakhe uSera ilizwi likaNkulunkulu lithi uSera wahleka ngoba esithi ngiyisalukazi ngiyinyumba lokhu vele kungeke kwenzakala kukhona umumo esingena kuwo okokuthi nxa ukhangele kulula kakhulu ukulahla ukholo lwakho kodwa lapha sifunda engathi isifunde siqhakathekileyo sinanzelela ukuthi vele lona ukholo lunamathelane lethemba ngakho singathi mina ithemba yiso isisekelo esiphezulu lapho ukholo olwakhiwa khona ungabona usulahle ithemba uyabusulahle ukholo lwakho lumbhalo uyasitshengisa ukuba isizathu sokuba uAbraham engalahlekelwa lukholo lwakhe yikuthi wagcina ukuthemba kwakhe ukwethemba kwakhe kazanga kulahle ungabona abantu kumbe isigaba kumbe isizwe silahla ukuthemba kuthi ukuthi sabe sesilahlekelwe lukholo ungalahlekelwa lithemba kuthi ukuthi usulahlekelwe isizathu sokuba vele uphilelana usulahlekelwe isizathu sokuba ikusasa yakho ayisekho ikanti nxa ulethemba lokuba hayi kusasa izinto zizatshintsha ulethemba lokuba izithembiso lezi engizithembileyo kumbe lokhu engikukhangelela ukuthi kwenzakale kuzagcina kwenzakele ngesikhathi esifaneleyo ngiyananzelela lapho ukuthi nxa sisiya kulombhalo engake ngakhuluma ngawo okholo lithi lona uthi wona lombhalo kwabaseHebheru chapter 11 verse 1 ithi ukholo yikwethemba ukuba kuzayenzakala izinto lezo ongaziboniyo ngathi kumbe ukholo yinto esibambayo engabonakaliyo ento esifuna ukuba iyenzakale phambili ngale ngakho ukholo aluthi lona akusoze kwenzakale ngenxa ukuthi into yakho na awuyiboni kodwa ukholo nxa lunamathelane lethemba luthi lona lukhuluma izinto ezingekhoyo njengezinto esezikhona mlaleli wami bambelela ungalahli ukholo lwakho singalahli ithemba asibambeni ukholo ezintweni zonke uNkulunkulu asithembise zona
akuyiphethe mfundisi
yathandaza baba ngegama likaJesu kuwonke lo muntu onilaleleyo kulabanye abadengeleyo kulabanye abasebefuna ukulahla ithemba lokholo yathandaza uba uNkulunkulu bancede basize bethole ukholo lwakho ngegama likaJesu amen
lapho besivuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcotshwe uqala umsebenzi namuhla. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.